ekhuluma kabanzi ngemva kokuvula izindlu zokuthonisisela amacala e-High Court kobulawayo izolo, uMnumzana Ziyali uthi akukho emthethweni ukuba kube nomunye umongameli ozagcotshwa ngemva kokhetho. Ethi okukhangelelwe ukwenziwa libandla le-MDC kungaphandle kwesisekelo sombuso, njalo kazi ukuthi ngubani okhohlisa uMnumzana Nelson Chamisa.
In fact, that is treason. Once we have a president who has been sworn in, who has been duly elected by the people of Zimbabwe and sworn in by the Chief Justice, and you purport to swear yourself in, you are committing an act of treason and it's against our laws. So I think whoever is advising him to do that, he is advising him to break our laws as a country.
Loko kubikwa kukhangelelwe ukwenziwa libandla eliphikisayo le-MDC Alliance khokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ukuba bamgcobe ukuba ngumongameli ngaphandle kwesisekelo sombuso, njalo kuyi-treason. Angazi ukuthi ngubani omkhohlisa kangaka.
Ilunga ledale le-MDC Alliance kobulawayo uNkosazana Thabita Khumalo uthi bona bakhangelele ukwenza idili lokuba leminyaka elithumi lasificamunwemunye belibandla, hathi lokhu okukhulunywe nguZiyambi. Ethi idili labo lama ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera, kodwa bayamangala ngoba ibandla elibusayo selithe laba lomhlangano waba lomdlalo webhola njalo eHarare.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa sifuna ukucelebrate iminyaka eyi-19 silokhu silwisana le-ZANU-PF. Ilungelo lethu lelo, njalo kuthi sifikele ngusombuso. Lokhu sokukhuluma ngoZiyambi, Ziyambi lokhu ukuthi sinkuthokitamisa asazi ukuthi kumbe ibaba abasibhalele iprogramu yethu ye-anniversary. Thina sithethi le-anniversary, njalo uzulu wonke abalandeli bethu bayaminywa mhlana yelanga. Zaliswa ngamapolisa ukuthi zithokozelele leli langa bezicela ukuthi kulo mkhuhlane wekholera eHarare. Kodwa sisavuma thina njengebandla le-MDC ngokuthi impilo kaZulu siyayiqakathekisa. Kodwa okusumangalisayo ukuthi iZANU yona yanelisile ukwenza umhlangano eHarare kabazange bachekwe ukuthi kulekholera. Abadlali bengubu labo bahambile bayadlala because ukuthi mangalisa ke ukuthi kanti manje nxa lesithi thina singenza umkhosi wethu ngokuthi kule kholera kodwa abanye bayafuna. So ilanga leli esilithoyo ngizokunela ukuqalazela ukuthi kule minyaka eyi-1960 qhubuqana leZANU, njalo sizalithakazelela lelo langa ngoba kukhanya udaba lokholera kanti seludaba olungasenza
isakhamuzi sakobulawayo osekela i-MDC uMnumzana Love Moncube uthe uChamisa bazamgcoba kuphela ibandla elibusayo lithanda lingathandi.
Mina yithi lokhu vele uChamisa thina sizamgcoba lomizane engafunifuna thina sizamgcobebe nguye umongameli ophatha intambo eziphezulu. Izakho ngobana hhayi lokhu esikubonayo into sezikhwela mthokotho asisaqathi ukuthi kuhamba njani. UChamisa ngesifuna ebe ngumongameli. ZANU-PF yatshontsha la ma-election barika bathini akucaci. So sifuna yena uChamisa bemgcobe nguye umongameli wethu.
Elinye ilunga le-MDC Alliance kobulawayo uMnumzana James Nyoni uthi basekela uChamisa ukuze bahlale kuhle, nanko intengo yempahla iqongile lamafutha ezimota awatholakali.
UChamisa siyamsekela thina ngoba sifuna ukuthi kube lo tshintsho, sibili utshintsho lokuthi abantu beZimbabwe bahlale kuhle. Khathesi sile problem efuela siyitholi, izinto emashopu zikhwelile, so akula lutho. So impilo yakhona senzima ngoba izinto umuntu ule bond, ibhondi kati sebenzi uyabulalo kodwa uyafaka ukuthi awula lutho ngoba liyarethwa. So kunzima kakhulu, so simsekelela khona lokuthi izinto zibe right. Abantu babethu laba bejust bethole i-future e-right.
Uhulumende weZimbabwe umise umhlangano webandla le-MDC kumaviki ambalwa adlule, bethi ulakho ukumemethekisa umkhuhlane wesihudo sekholera. I-MDC ithi akukho enhlelweni zabo ukuba bagcobe uChamisa njengomongameli, babazi ukuba ibandla elibusayo likuthathaphi lokho. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.